Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo ngivela ku-chief executive officer walomsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubala, babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Ngasikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto azikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezina kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana labeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amabi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo, njalo otholisa abantu abanengi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazisa uZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole-World Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo unkosikazi Monica Mtswangwa, unobhala ogatsha lolu umnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
Ngathola ucingo vela ku Chief Executive Officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezu kokukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Afrika ku-UNESCO, uMnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwehlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama-challenges e-peace. Peace ilukhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO. Ase sibone ukuthi i-radio yona ingakontributa njani. Yini engakuletha kubantu beZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku-improve njani nge-role ye-radio towards i-peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari, uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo, bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesikhathi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama-license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela nto ehamba. Kumele sibone into ehamba ye-practical civil yokuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku, uthi liyamukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga, kanye lokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyo umsakazo engaqondanga useyemukela njengemisakazo eqakathekileyo. Konke lokhu siyakwemukela. Ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele nokuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abeqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibalise uzulu emkhosini wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe sayizi iphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo yokuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF aye kuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa abeZANU-PF besithi izijeziswe lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi kababoni i-EU izesula ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto esifanazene zokuqinisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezanu ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangagcina benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawa amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zeZANU-PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibone ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isiyekise ukungaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto kazikami kuhle kweleZimbabwe, njalo akukho okuwodwa okuthiwa iZANU-PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela iZANU-PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe iyube kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana lalesiyibonileyo, ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla leZANU-PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Lanxa umnotho oqhubeka usiya nganxele njalo uZulu ekhala ngokuswela imali, inengi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abanengi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazothenga ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu, nga onke amalanga
iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, usasasa besikhona njalo. Wozani lizothenga lizithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola iRose. La uhambi yekuphi isithandwa sakho? Utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Lamhla besibona kungomama abane ngade bezothenga lani bobaba siyalikhuthaza. Byani lizothengela izithandazweni izi.
USenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho selinde ilanga la kusasa ukuthi lifike kuphela.
Hayi Valentine yakathesi hayi ngani ilokunzimanyana mbishana. But labo next time mele besithengele amankazana sesidini ngokubathengela. Ya lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho moyo omunye olithakazelelayo ilanga le-Valentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami bengihlezi ndilungiselele i-Valentine kodwa this time haya. Ah, this time vela ngiqaqa. Ngoba phela uyalungisa iValentine uhambe uyothenga izinto enhle azuvela uya phela uyabu expect ukuthi la uza ukuthola la okuhle. Bese uthola umuntu ebuye ethwela ama chocolate into ezazihlafuna ziphela noma uthathi. Kumbe no teddy bear abancuncuncu. Hayi ah. So mina vele into enzayenza this time ngiyathenga iValentine soze ngiyekele phela. Anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa naye ngizayibeka mbijana. Mbone lami ukuthi khathi mina ngiphathelweni la. So nxa ngabona kungena lutho hayi ngiyaxolisa ndizayibeke yami present lizafika ilanga le-birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane how anti uthando liyanikwana omunye layo uyamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena akalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta nge-Valentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa asolanga eli-right ukuthi kuthenge ilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele kuthanda kuthanda nsuku zonke awula ukuthi ngelanga eliyi-one specifically ineyeke ukuthi kuthiwa ngele-Valentine. Leli langa vele ilanga le-fake ngelokuvalana kodwa yi-Valentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi i-Valentine's Day lokhe lithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubonakale namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakale bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia ubikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe yiMelika lePoland uqalile namuhla. IMelika iqoqele umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lweIran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kweIsrael lePalestine kanye leIslamic State kweleSyria lakweleYemen. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza International Organization of Migration ukuze lezi nkulumo ziphumelele. UChris Gande we Studio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lo mongameli eMaso Mnangagwa ukuthi abize abantu abangengenele ukhetho lobu mongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kwegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani, abasebenzi kungela muntu obaneleyo. So-ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungakhiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njengeSouth Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni leSouth Africa. Intatheli zithi zona abantu bayafika ku-3 million kodwa basika kwisiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abalama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, lanxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi laku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lo?
Awungeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabala mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumende aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumende, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele nhlanganiso yezisebenza kwele South Africa eCOSATU ekutshengiseleni zisola ukugunyulwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inkulungwane lezinkulungwane zesebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi zangena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela umnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapho abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abawenza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga uyafanana.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association umnumzana Butholweze Nyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amahola amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi iCOSATU namhlanje ithe ime ndawonye nama-workers eZimbabwe ikotshi lapha thina siyi-migrant workers association siya exploitwa singama-migrant. So siyi-part of iCOSATU under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi iCOSATU ayisivalelanga ngaphandle, iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrant.
Umabhena uthi okufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe yindlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapolisa loba ngamasotsha, kanti njalo akuzange kube lo mphathintambo loba isikhulumelo sikamongameli esibethusela ngokuthi bengekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusitsho ukuthi bangene emgwaqweni, bangene emgwaqweni lokho okungenzakaliyo eZimbabwe, ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abeCOSATU batshengisele emngceleni weZimbabwe eBedbridge besola kuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Amele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show you. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all about. They were mighty, brave and strong. For everybody a day.
Mota se inzisa kuphela ye yomculi we reggae uMuta Baruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukuchothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezintshenziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.